ukulondoloza amasiko ngomunye umlando onzima obhekana leningi eliphuma eZimbabwe lisiyadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe. Iningi selinemuli ezikhuliswe emazweni atshiyeneyo, kukanti abanye bayenda kumbe bathathe kulawo mazwe abafikela kuwo. Lokhu kutsho ukuthi amasiko abo asequnyiwe ngoba isehlangene leminye imihlobo etshiyeneyo. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu phakathi kwamazwe e-International Organization for Migration, IOM, ithi amasiko ngezinye zezinto eziphambaniseka kakhulu uma abantu besuka endaweni yabo besiyahlala leminye imihlobo. Kule Botswana, inhlanganiso yesibanye Cultural Society egxile kakhulu ekulondolozeni amasiko esiNdebeleni izama konke okusemandleni ayo, uthi imikhuba lezenzo zingalahleki ikakhulu ebantwaneni. Okhokhela linhlanganiso uMnumzana Colin Dumani Mlalazi uthi akulula ukuthi balondoloze amasiko ngomumo okhona bengaphandle kwelizwe.
Abantu bethu abasazi isintu lapha, abantu bethu nxa ufika ebanganini bethu esazi ukuthi nana ngowekhaya, umbingelela abantu bakhe, sabona mntwana, hi I'm fine, mina hi bo.
Okunhlanganiso yeZimbabwe Community kwele Botswana uMnumzana Cephas Chuma uthi umumo okhona wenza kube nzima ukuthi amasiko ehlale qotho engaqunywa yikuhlangana leminye imihlobo.
Indaba yamasiko iyahlupha kakhulu ukuthi kuphandle kwelizwe kusemzimbeni, ngoba kaningi sifika lapha siqala ukufunda iindimi zabantu, nabantwana ezikolo bafunda kuma-private schools bakhuluma isikhiwa endlini sokukhuluma isilungu. So yona le into vele ngokokuqala yiyo esenza kuhle kube nzima.
UNkosazana Rita Hadebe uthi noma nje impi yokuvuselela amasiko ikhanya engathi ayinqobeki, kumele kuzanywe ngamandla ukuwalondoloza.
Akukhona esingakwenza thina ezecultural association, singazama ukuthi ngoba silamadidi ukuthi mede ngazama ukuyenza mede ama-extra lessons something like that, ukuthi bazame ukubakhuthaza ngelangwezi even ngamasiko.
UMnumzana Bekithemba Jelo uthi okuhle kuthi le Botswana liyavumela ukuthi kube le ndlela eminye imihlobo igcine amasiko ayo.
Ilizwe ngalo liyasivumela ukuthi lapho esibuthana khona sibuthane ngamasiko ethu, kodwa kuba nzima ngenxa yokuthi esihlezi nabo babe bengenzi amasiko afanayo.
Iningi likhala ngokuthi ikakhulu intsha yalamuhla ayisakwazi imvunulo, ulimi, ukudla kanye leminye imikhuba ehambelana nendlela zokuziphatha. Inhlanganiso yesibanye yenza imizamo mnyaka yonke uthi ilwe lo mbuthano obizwa ukuthi imbizo, lapho unxuswa abazamasiko. Aseke bahamba emkhosini loba kuqala waziwa kakhulu ngokugcina imbali yamasiko, uMnumzana Phathisa Nyathi kanye lowakhethwa umdeni wakoKhumalo uba yinkosi yesizwe sikaMthwakazi uBulelani loBhengula Khumalo. Yonke le kuyimizamo ikakhulu ukutshengisa abantwana bavela ngapi njalo baya kuphi. Abanye njalo bavame ukuya kumgubho wenkosi uMzilikazi eZimbabwe eminyaka yonke. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.